Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zinhlano kunyanga kaLwezi 2017 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuthiwa ngesiNdebele akuqili elaziphotha emhlana. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwaqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo.
Bayaxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
Uvele uhlala engumuntu osebhalweni ocabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni sebezama ukuzomgenqula okutshengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo.
Ibandla leMDC lisola uhulumende weZANU-PF ngokubopha abantu ebethesa umlando wokuthuka uMugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa ikomishini yezokhetho isithi isiqalise umkhankaso wokuhuga ontanga enkundleni zobulembu be-internet ukuthi babhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umsakazo weStudio 7 uyakuveza ukuthi akulamkhankaso onjalo okhona. IZimbabwe Electoral Commission ikhona enkundleni yeTwitter leFacebook, kodwa akulamikhankaso eyenzayo kulezi nkundla. Izek ithi balutshona abasakhulayo labesifazane ababhalisayo. Kusenjalo kubikwaso kulabantu abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisa. Le yinto esolwe kakhulu ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Engithanda ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi bakithi kungaze kwabayenika ngoba ungafica ukuthi bona abantu abakhulumayo ke basetshenziswa yilabo ababusayo besenzela ukuthi abantu behluleke kumbe babe lokudonda kuyabhalisa. Laye uMgabe lanxa bemuthi ukuthi uyaqilibezela kuthiwa ngesiNdebele akuqili elazikhoda emhlana. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwaqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo. Okwesibili kulilungelo lakhe ukuthi akhethe lokho okufuna kwenzakale eZimbabwe ngempilo yakhe njalo ngomkhono weZimbabwe.
Bakhona abanye abathi okwenza bengabhalisi bengabi lomdlandla wokuvota ukuthi sesiside isikhathi bevota kodwa akulatshintsho oluzayo, akulatshintsho abalubonayo. Ungabakhuthaza ngawapha amazwi abantu abanjani?
Kambe ngabe ngesikhathi sempi sathi thina akulanto ehambayo lapha ngoba siyahamba abantwana bayafa egaleni bayabulawa ngamasotsha abantu bayabulawa bayabotshwa asiyekeleni lokhu. Ngabe ilizwe lelisalithatha angikhona ukuthi ngabe salithatha. Kodwa besaqinisela salwa saze salithatha lelizwe. Kuyafanana lelakathesi lo otsho njalo kufanele abekwazi ukuthi nxa usenza into yakho ungayenza ingaphumeleli akufanelanga ukhalale. Akufanelanga silahle imbeleko ngokushiyela ngoba uMgabe vele unje kumbe mhlawumbe sesavo
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkulu.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek. Siqala mhla ka-29 Mfufu. Sisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eNtumbane, eLobhengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuthafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North Le South, Ekurube North, Emount Darwin East Le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fundo, Uzumba, Murewa North, West Le South, Emarodera East Le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa, West, E South, North, Le East, Izishabane Ngezi, Ganye, Le Zishabane Runde. Kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Osondakhethwa ukuba ngumphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni, umnumzana Aaron Maboyi uthi ukusilela kwemisebenzi kulomhlubulo sokubangela ukuthi abantu abaningi batshone besemasontweni ngitsho laphakathi kweviki. Uthi kuyadingeka ukuthi kuvulwe amafekithali ukuze uZulu enelise ukuthola imisebenzi. Kubika intatheli yethu uVusisizwe Mkhwananzi.
Ekhuluma le ntatheli izindaba ngolwesihlanu, uMaboyi uthe isabelo seMathabeleland South sibusisiwe ngamathuba amaningi okuthuthuka, kodwa okudingakalayo ukuthi kube lamafekithali alungisa impahla ukuze uZulu athole imisebenzi. Sipha umzekeliso, uMaboyi uthe iThebethebe eligcwele ezifuleni lilakho ukusetshenziswa ekulungiseni amafasteli angathengiswa phetheya kutholakale imali yakwamanye amazwe. Wengeze wathi kumele kusungulwe izifundo ezizadala ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ayisiyo nyama yodwa eqakathekileyo enkomeni, kodwa impondo lama sondo lakho kuyasetshenziswa ukuyenza incino. UMaboyi uthe isifiso sakhe esikhulu ngesokubona kusakhiwa iKwanda State University ezafundisa uZulu izifundo ezihambelana lempilo yakulesi sabelo egoqelwa ukufuywa kwenkomo kanye lokwenjiwa kwamatsha aligugu.
Singabe ngakubulimelela ukuhlangabezi, kodwa sibe ngabantu abazayo kwenza ulutho lokuthi siphe abanye. Ngoba umuntu lo ofundileyo use uzuzile imfundo, kodwa kumele ukuthi imfundo yakhe ayisebenzise.
Wengeze wathi ukusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusenza abantu baye esontweni ngaso sonke isikhathi lalapho bemele babe semsebenzini. UNopala Jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi akulo okukhulu uMaboyi ngakwenza, kodwa uthi abakuthandayo ibuntu bakhe.
Kunzima ukuthi singathi difference banazayiletha, so ikuthi nje let's hope and see, but ukuthi okuzaba ngcono perhaps kuye kungaba ama-relations nje labantu, public relations zakhe njengomuntu oyi-professional, former ambassador, former principal, maybe ama-relations zakhe relating to individuals might be better.
Isikhulumi sebandla eliphikisayo le-MDC ezansi emandebeleni, umnumzana Ekhe Moyo, uthi uMaboyi kumele ngabandlululi ngezepolitika nxa efisa ukuphumelela emsebenzini wakhe.
Into angayenza mhlawumbe to improve, angazama ukuthi yena ama-relations or i-public relations yakhe labantu ibe improved, azame ubudlelwano obungcono engehlukanisa abantu ngokuthi lo ngwaliphi bandla.
Kusenjalo, oxothwe ngumongameli Mgabe esikhundleni sokuba ngumphathintambo obona ngentuthuko yamaphandleni, umnumzana Bed Nkoncube, seqothiwe njalo endlini kahulumende abehlala kiyo. UMaboyi nguye osezahlala kulindlu. NginguVusisizwe Mkhwananzi, owendaba zeStudio 7 eMajawunden, eGwanda.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube selisole kakhulu ukubotshwa kwabantu besetheswa icala lokuthuka uMongameli Mugabe. Ngeviki edluleyo kubotshwe abantu abathathu ngaleli cala okugoqela isizalwane saseMelika esisebenzela eHarare. Umsekeli wesikhulumeli seMDC umnumzana Mbuso Siso uthi bayakusola kakhulu lokhu.
Uvele uyijayele into yakhe yokuthi nxa sokufika kwisikhathi sema-election uvele uhlala engumuntu osevalweni ocabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni sebezama ukuzomgenqula okutshengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo ukuwina ngendlela ezingayisizo yikho ehlala engaphathekanga nxa siba lezi zizalwane zakwamanye amazwe nxa zingena elizweni.
Bakhona abathi ukuhlukuluzwa kwabantu lodlakela lokubotshwa kwabo kulakho ukudlondlobala ngokuya kwesikhathi njengoba siyibhekane lokhetho likubona lani ngaleyo ndlela.
Kuyatholakala kakhulu especially from ibandla lezanupiyefu ukubana bayakhethesa abantu amacala angayisiwo besenzela ukubana ba-intimidate abantu ukubana bengahambi bayevota efree. Kuvele isikhathi esiningi kuyatholakala esikhathini sama-election.
Umnumzana Mbuso Siso ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Sengana masiko wenziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola
usenzi. Kule gqweta eseri city amalobolo akumelanga abadalo selihambise udaba lolu emthuthandaba. Kambe kumele kubhadalwe kumbe akumelanga kubhadalwe amalobolo na? Uze nhlaziye udaba lolu ngilo mnumzana Sibusiso Ndabanengi Moyo lo nkosazana Nonsikelelo Mpofu. Ngiyalibingelela khona ngapho lapha elikhona. Injani?
Siyaphila baba Dube.
Siyaphila baba.
Inkase ngawe baba Moyo. Nxa sukhangeleke udaba lolu ungathini ngalo?
Hayi mina ngilisupport kangako ukuthi ungalobola ngoba nxa ngikhangele vele kusukela emveleni yethu sikhula thina labo khoko kwavele kukhona lokho. So ngaqala ukubuza kwaqala ukuthi yena atluvale lolu daba yena ubeboneni usoleni kangako.
Yebo yena ngokusho kwakhe uthi amalobolo ayenza owesifazana angazani ukuba budakadaka amlulaza.
Ngaziphi indlela?
Yena ungazani uyakusola kakhulu.
Ye kungaba ngumbono wakhe futhi ngicabanga ukuthi kungasola nguye yedwa kumbe le 5% enye ngoba ngicabanga kulezi zathu ezinkulu ezidala ukuthi kulotsholwe kusukisela vele sikhula thina ngithi ngemvelo vele esindebeleni ukulobola into evele ikhona noma ngathi. So yena nxa sithi ukungalobolwa hayi nakandisupport kangako ngoba izathu zangikhona mbondi ngeziqinise kanganani ukuthi umhlaba wonke lo ngathi ukulobola kuvalwe ngenxa yakhe.
Mhm. Mampofu nantu daba akalotsholwa wena ulubona njani udaba lolu?
Udaba lolu alulunganga. Mina ngidisupport etholi vele nginale percentage leyo engathi ngingasupporta ngayo. Ngoba kunje nxa ngizasuka ngiyakomoyo ngifika ngiyahlala nje angikhithelwanga yona senta angikhithelwanga yona inkomo eyodwa lesithunzi lama nginaso.
Ye qhubeka khonapho kodwa yena uthi akusolayo ukuthi umuntu oyinkazana uyabe sethengisiwe phela ngokutsho kwakhe.
Asikho kuthengiswa ubethabe kuyikuthengiswa ngabe kusolela khona even kudala ngesikhathi njengoba umoya esitsho ngabe ivele into eyayekelwa kudala ngesikhathi nje sabokhokho. Kodwa kathesi kunje angithi mina ngondliwe ngikhulisiwe ngabazala ngisenzuka ngiza komoya angithi komoya lifuna ngizokhulisa isibongo thonxa ngifika komoya ngizokhulisa isibongo mphombu ukukhathwa kuphela laphana endleleni ngifike ngikhulisa isibongo sengathi kuthi ukuthi nxa sengikhulisa isibongo sokuthi hayi mama kwakho sokukwanile sokukhulisa isibongo sungadlulela phambili ngoba umuntu lo angithi akulanto nje ayidonse nzima ngayo ukuthi azangithole ukuthi ngize ngibe segumeni lakhe akulanto nje ayisebenzele nzima.
So nxa sukhangele baba Moyo umuntu kathengiswa lapha kwenziwani nxa umuntu elobola la?
Umuntu kathengiswa nxa kulobola lokhuyana baba Dube ukuthi waziwe abalapho akhona ukuthi uhlezi njani. So into ezifana lezi njengazenezo kana nxa kuyukuthi akalotshola kuthini kutho ukuthi uyahamba aye kwenda asuke lapha ende aye ngale asuke lapha ende aye ngale. So lesiyana nje ngithi isibambise sokuthi umuntu kwazi ukuthi uhlala ngabe kunjani.
Ye ngaphandle kokhonokho Mampofu ukulobola kuqakatheke kanganani?
Langu ngenza ngiba lesithunzi lapha enhlezi khona ngangafika kathe sihlali naye enhlezi khona emithi labantwana babe babili ngoba vele kan lotjolwa nganyadlule nyakhona ukudlula futhi ngephambili ngiyeqhubeka labanye futhi ababili ngibeke phambili ngoba vele kula angibekwanga ukuthi hayi mama njoba sikhitshelwa ngabakomoya kusho ukuthi umuzi wakho sulapha akwakhiwe laphana ukulobola kumele sakhuba uhlobo sikwazi ukuthi lathi siyakhe sibe nekusasa
esikwaziyo baba moya ukuthi ukulotsholwa abantwana akutsho ukuthi kumbe uthengwa umuntu anti kunjani
liqiniso sibili ukulotshelwa abantwana akula into ethengiswayo laphana
kodwa-ke phela abanye bayajophela ukuthi hhayi ongani kukhona lapha-ke umuntu usethengwa sibili
hhayi lokhu vele akukho yijula kancane loyo imbono yabantu etshiyeneyo labo ngabantu ngezindlela abangafuni ukulobola kumbe ngithi abafuna kukhansile ukulobola kodwa bengalazi zathu nje eziqinileyo ukuthi ngendlela zini ngoba kuvele into evele imvele
kodwa ngokubona kwakho-ke mampofu ubona zani igqoda leli lizanqoba yini kudala lo mthethwandaba ngodaba lolo
ikakhulu ngathi nxa lingahlangana labantu besintwini angeke lize linqobe unless ngasezohlangana lalabo abantu asebe-adopthe izinto zesilungu
ye mbona ngazani isikhathi sesidliwe ngumangoye phose lakho lokugcina babamoya
hayi nxa esithi yena amalobolo hayi ame mbona ngani ululaza isintu lokhu vele ngiye kuvuma kani
ye gqiba khonapho-ke mampofu
akayekele nxa yena kungamphambelanga kuhle lapha kukhona akayekele abanye balotsholwe kasiyekele silotsholwe siziphilele kahle angafuni ukuthi sihambe siyeba ngoma sihlalisane
ye lapho-ke sixoqakelo nkosazana nonsikelelo mpofu siphinde njalo zaxoqa lo mnumzana sibusiso ndaba nengi moyo ukhona ngale-ke kwele Botswana Oliver lisemoyeni ngumthembo sithemba ugibs dube ilani
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikobe ngeviki edlule balaleli kuhlelo lwethu labasakhulayo olwe the connection olwenzakala kanye ngeviki ngolwesibili ngo-8 ntambama besiphatha udaba mayelana ngendlela abontanga bona abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa obunjengofacebook twitter instagram lokunye okufanayo abanye bathi bayasebenzisa ukuze badinga uthando abanye bathi hayi bhuti mike mina ngiyayithanda imali waze wathi I use social media for business nothing else lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomunye walabo abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa ukuze baphathe amabhizimusi abo umnumzana Walter Ndlovu masizweni-ke ukuthi yena undlovu uthini ngalokho ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo unjani
mina ngiphile kakhulu njani leni
hayi siyaphila right Walter awungitshele ngamafishane mnumzana ngale bhizimusi lakho eliwuyenzayo usetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa
okay hayi ngenza i-business lama ngenza i-art and crafts so ngiyayidayisa ebulenjini bokuxhumana ngiyakhona ukuyidayisa ku-Instagram naku-Facebook naku-inthanethi njalo
uthengisa izinto ezinjani nxa sesithi arts and craft phela arts and crafts is such a big word
ya ngenza la masofa abelukwe ngelala lamathebula khona then futhi into engizenza ezinye lama-crate amakhuwakhula crate la akudala antique
awungitshele-ke Walter ukwenza ibhizimusi lakho usetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa kunzima na
ya kwesinye isikhathi ngiyahlangana lokunzima kakhulu because ibhizinis yakhona isuka ingahambi kahle ma usebenzisa zona ezokuxhumana but akufani
umehluko kungabi
ya yes i-advertisement yakhona iyo esikuba ibe yinkinga because uzothola ukuthi ama-customer amanye amaningi awatholakali kubo like kubo Facebook special abelungu ukuthi bathole ku-Facebook kusuka kube yinkinga
ngoba inkinga ingaphi angithi wonke umuntu ugcwele khona ebulenjini
yebo kunjalo ugcwele but hayi ibhizinisi yakhona yona iyahamba kodwa ayihambi ngendlela yakhona or ayikafiki kuleso stage sakhona
hhayi ngiyakuzwa-ke mnumzana awungitshele-ke Walter ubona ngani umuntu kumele abe lolwazi olunjani ukuthi aphumelele eyenze ibhizinisi lakhe esetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa
ulwazi umuntu okufanele abe lalo kufanele abe ulwazi lokuthi usetshenziswa kanjani uyisebenzisa kanjani because angeze nje kuphela ubuphosta izinto kumahholi akho but kufanele bekwazi ukuthi usebenzisa kanjani ukuthengisa enkundleni zokuxhumana because isikhathi esiningi ma ngifaka into zami ngisuka ngibe sengithaga abelungu kakhulu kwenzela ukuthi babone lokho ngiyabe ngikudala
njengoba kulabo ntanga abaningi abasetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa abo-Facebook abo-Twitter abo-Instagram ungathi ukwenza ibhizinisi lakho khona kuyinto engathuthukisa indlela yokuphatha ngayo ibhizinisi lakho na?
Yeah, I think kuyinto emqoka kakhulu ukuthi umuntu i-business uliyenze kuma social network, because abantu abaningi bachitha isikhathi eside bekuma social network because akufani ku-advertise kwakhona ku-easy njalo ku-cheap.
Alright, ngiyakuzwa-ke mnumzane. Wothi ngibuze umbuzo wami wokugcina bese sigqiba uhlelo. Ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga abalesifiso sokwenza imali besebenzisa i-social media njalo i-internet, kodwa bona bayasho ukuthi hhayi abalala ulwazi oluthile ukuthi bangaqala ngaphi.
Yebo, ngilasi isifiso kakhulu sokuthi ngingabasiza lami lapho engabasiza khona ukuthi babekwazi ukuthi ba-advertise kanjani, benza kanjani. Hayi ukuthi kuphela uyangena useufaka into zakho kuphela, hayi but
awusinikeze phela ama-social media details akho ukuthi laba abalesifiso sokuthi hayi wathi sibone ukuthi art and crafts yakhe ime kanjani bangakuthola kanjani.
Okay, ku-Facebook u-Walter Rapelang Dlovu, then ku-Instagram u-Walter Rapelang.
Hayi Walter, siyabonga kakhulu mnumzane, bekukuhle ukuba la kuhlelo mnumzane.
Nami ngibongile kakhulu.
Hayi siyabonga. Hayi balaleli, mzwile umnumzana Walter Ndlovu ongisakhulayo ophatha ibhizimusi lakhe ngasebulenjini. Uwalter njalo ngomunye wabalaleli bethu. Siyabonga kakhulu Walter, siyabonga. Nxa lifuna ukuxhumana lo Walter lingamthinta ku-social media noma ku-WhatsApp kunombolo zakhe ezithi +27 64 120 4287. Ngiyaphinda njalo +27 64 120 4287. Ay balaleli, isikhathi ngathi yiso esesiphelile. Masidibane ngeviki ezayo kuhlelo lwethu labasakhulayo oluvalelisayo. Ngumike Hobe, lilale.
Singeneke ecaweni. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ngobusuku obuhle kangaka.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukunika abalaleli bethu ingqobe ngento yakhuluma nguJakobe ku-chapter ka-1 verse ka-27. UJakobe lapho sinika ingqobe uthi yena ukukholwa okuhlambulukileyo okungangcolanga phambi kukaNkulunkulu Baba yilokho ukuhambela izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo lokuzilondoloza kokungcolisayo emhlabeni. Ukuthi lapha sile ngqobe enkulu kakhulu uJakobe asinika yona. Okokuqala, uyasitshengisela ukuthi kukhona ukukholwa ukuthi nxa kusiza phambi kaNkulunkulu kungabi ukukholwa okuhlambulukileyo esingathi kumbe engcene kuyabe kungcolile phambi kaNkulunkulu. Ikanti yena lapha ugcizelele kakhulu ngokukholwa lokhu okuhlambulukileyo. Uthi yena okokuqala singabala phezulu siyananzelela ukuthi uyasikhuthaza ukuthi obani ngabenzi belizwi lingabi ngabalizwayo kuphela lizikhohlisa. Ngakho ngiyakholwa ukuba namhlanje nxa sikhuthazana sisuka lapha sizihamba siye kwenza ilizwi. Okokuqala uJakobe lapho uthi ukukholwa okungangcolanga phambi kukaNkulunkulu uletha indaba yokuqala uthi kuhambela izintandane. Siyakwathi nxa sikhangela lapha elizweni lethu leZimbabwe abakwaziyo bathi khona inani labantwana abazintandane zinkulungwane zezinkulungwane eziningi. Baningi abantwana abasala bengasela bazali sebeyiwo abakhangele imizi ngenxa yemikhuhlane, ngenxa yezinto eziningi ezenzakalayo. Ngakho uJakobe lapho uyasikhuthaza ukuba laba bantwana akudingakali ukuthi kube le ngilosi ebakhangelayo, kodwa kudingakali ukuthi kube lo muntu. Umuntu lowo ngubani? Umakhelwane, yisihlobo, abazalwane. Ngakho kumele lapha silomlayo ukuthi lapho sihlangana labantwana abazintandane abahlala esigabeni zethu kumbe izihlobo zethu, umbhalo uyasilaya njalo uyasikhuthaza ukuthi sibakhangele. Izwi likaNkulunkulu lithi lona, nxa ukhangele intandane wena ufana lokuthi ukhangele umuntu osenhliziyweni kaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu uyakukhumbula njalo uyakunaka kakhulu lokhu. Okwesibili, sibona ekhuluma ngabafelokazi. umuntu oyabe lahlekelwe ngumkakhe isikhathi esiningi uyabe seswele umuntu obeletha ukudla ngkhaya, umuntu obeluphahla. Umuntu nxa esengene kuleso sigaba ungena esigabeni esinzima kakhulu sibili. Kodwa uJacob lapho uyasikhuthaza ukuba abazalwane singakhulumi kumbe singakhangeli, sizwele kuphela umuntu lwana sithi hayi ngiza kuthandazela ukuthi uthole ingubo, ngiza kuthandazela ukuthi uthole ukudla. Kodwa uthi yena kasithatheni ukudla esilakho siyenika umuntu ongumfelokazi, asithatheni lokho esilakho siye kweyaba sihlanganelane ukuze labo bahle. Ngakho lapha sibona into eqakathekileyo ekhulunywa nguJacob eyokuthi ukholo lolwesilwalo ayisilo kholo lokukhuluma kuphela kodwa lukholo olwenzayo. Kutho ukuthi ukholo olungalamsebenzi phambi kwaNkulunkulu luba yize, luba lukholo olunganceti ngalutho. Siyananzelela njalo ukuthi uthi yena nxa sikwenze konke lokho kodwa nanzelela njalo ukuthi awuzingcolisi ngezinye izinto, kusho ukuthi ngesono. Abantu abaningi khathesi siphile emhlabeni wokuthi abantu abaningi bajayele ukuthi nxa umuntu engene ebandleni basikhathaza ngokuthi ule moto enjani, usebenza ngaphi, ngingatholani kulowo muntu. Kodwa balutshwana abazibuza lo mbuzo ukuthi kambe mina shuwa nginganikani ebantwini abadubekayo. Ngiyathokoza ngoba kathesi sesiyangena esikhathini seKhisimusi, sesiyangena esikhathini zokuthi izimuli zizabe zithokoza. Kumele engqondweni yethu sicabange ukuthi manje laba abanye abaswelayo sibancedisa njani.
Kuyiphethe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje. Baba, igama likaJesu, sithandazela abazintandane labaswelokazi ngoba wena uthi ungubaba wezintandane ngokhangela abaswelokazi. Ngakho siyabathandazela, sibabeka ngaphansi kwamaphiko akho, ngaphansi kophahla lakho. Njalo sithandazela lalaba abalaleleyo ukuba Nkulunkulu uzavusa enhliziyweni zabo ukuthi bencedisa labo abaswelayo ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu, ngikhuthaza abalaleli ukuthi asambeni siyedinga intandane labafelokazi sibancedise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisipanda. Sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Zifisimpilo yami nobubi bujangile umlingi esenqoba ungikumbule wenkosi ungikumbule mina wena wenkosi ungikumbule ba Nkosi yami ungikhumbule Nkosi yami lapho ngiwelulwa vilaba lukuzula ngalalo lapho izingozi zalo zisongu ungikwinya ungikhumbule mina wena wenkosi ungikhumbule Nkosi Nkosi yami ungikhumbule Nkosi Nkosi yami ungikhumbule Nkosi yami lapho izono zami.
Black Mambazo, Lady Smith, amambazo amnyama bahlabela kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje besithi bona ungikhumbule Nkosi yami. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lisola uhulumende ngokubopha abantu abetheswa umlando wokuthuka uMongameli Mugabe. Baxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engabhaliseli ukuvota kukhetho oluzayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.